Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyelilunga leMDC uMnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kule mibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela uMnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo uMnumzana Blessing Chebundo umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha home ekhaya program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. UMnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla leMDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 uMnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angiyabona eZimbabwe kunesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengiye-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ke linyilango zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lonazibani sebaphendukela njalo. Kuliqiniso ukuthi zenkotozi izanu PF yenze there, but abantu abakwenja kababona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi nami kulokunye engikubukayo ukungaso necessary ukuthi ngukhulume ku-media, but njengomuntu eZimbabweni amamuhepukthi ziya-leadership yendiphele.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo kuyabala ukuthi ngithi wena endaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengwethi ku-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla angiboni kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekile sikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achivileyo ku-opposition politics. Ngiyaphikisa nje ngoba ngikhonke So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15 20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kuye kunye oyikufisa ukuthi ikwenze niku government ngono ngihambe phansi kombuso kapha kumnankagwa niyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimpakawu uyavumelana nako lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition selelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla leZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo but ungakhanyela ubaba umnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo ngikho enokwakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubaba umnankagwa lapha khona simncedisenane lapho esisuka ku-opposition sifake kulokhu amandla ethu esilawo from opposition sisebenzelayo ubaba umnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi
sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapha?
Namhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba uba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe the 5 years eyimemba.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU-P F ose wayelilunga lebandla leMDCT osekuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho. Izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini bengayi, abalazwe ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi, ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhatshi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugade esemsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiparlamente ye-South Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni, ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiport. So yikho lokho esikuphakamisayo thini ukuthi sile zisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha, kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days, ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga. Nxa kuthiwa umuntu lo u-off yathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10, nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi, njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso?
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho othiwe sihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi lwasenzile i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayilaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza ema-kitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadaka abantu laba vele angeke ubaxotshe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota balabantwana ababafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumelthi nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukhompasetha ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Lo-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kuminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla ejiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imall esasitshela ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezininzi ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota ziqalisa ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimall le esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khona pha. Sananzeka futhi kwakhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimota zithwala endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imota ezingane imishikashika labo bengabi khona ukubana bagange bethuba ethu abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla ehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana ikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus lendawo ama vendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyane sasikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yokusungula kwento esikhalibana iyenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imall njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima umuntu abantu bawuphendulele okwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi ihlupho esibala leZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngasokufakelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebeyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili ibus terminus kumbe imithobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isikade lokukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khona nxa ungena egodini ngale kwakhona uzathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswanga ezinye sibili ezikhanye ngibone kwezindawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima usingathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kuyibus rank lamabheys lawana angakeneli angakafiki enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo mall iza kwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso ngabe sakha hayi asitshengisa ukuthi imall silabalayo masiyanxa singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzayo singayiboni engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe imall izaba khona ngoba labantu abaningi ayisikho kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least abujobe isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Alo student njani masakazi baka student baka student 7 nanya jabula ngenews elizibalayo elizibalala kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trip C eka sengezo chabanga uthi yaphindibe khona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumela izano kumbe sekhulumela sekhulumela yipi kodwa ithengisile lizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalubani uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehamba emathebelenti ebona abantu egijime bemgijimise lwaso muntu lo kaso muntu ayiqala mbingelele umama kumampala uviolet impala ozalwe embembezi iyozalwa kumpala umntwana msuseni mbingelele labafowethu abaseSouth Africa mbingelele labafowethu abaseJohannesburg ngikhonelias Ndlovu ngidlale village 26 noNdlovu village 26
Studio 7 ngibingelele ku Studio 7 ya wona uChabangu lo lokhaliphani phugeni wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izano ke silempande ezivula leze bilazo ngoba uShamisa wayevele esemshake wayeshekisile izano izano vele wayeseyikhulu kuyiquma impela nyanya iqede uChamisa nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo Chabangu bevusa izano vele ibisizifele nje zani hayi sengezo uChabangu hayi liyayimotsha iZimbabwe ihluphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi liyayimotsha iZimbabwe shem and lokwadleni kufuna selikutholile ke izanu ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izanu ayijabule impela izanu ngoba iyasho isiwinile kambe izincintisela ihamba yodwa kambe izitshayela ihlombe izanu hayi kuzophelelaphi lokho kwezanu kodwa kuko kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le esiyibonayo eZimbabwe
ihlalibonelibasekazi bakithi Joseph 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila ngicela basakazwe ka Studio 7 ke libali audio yami like efika kuChabangu bo hayi uChabangu sokusobala ukubana li client lezani PF isiporori sezani PF akelintjile ukubana uChabangu wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali ayisibo bafunwa ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezivuze khona ukuthi behle bebona uChabangu lo isiporori sezani PF ende futhi Chabangu ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele oluthando lawe Chabangu noma uhamba ngapi noma usiye toilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebeleni
mbingelele kubasakazi labo bonke abamameli beStudio 7 igama lami nguPatson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba legugrawund lo olusemlonini wabantu olusematheni indaba yegugrawund le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi ime engakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yaseGugrawund sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonale nezama ukuthi hlanze angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe that isibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanze into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 njani bantu bakithi okhulumayo nguHedrick Nyathi weZimbabwe's Protest for Change hawu bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabangu mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi ithole i-2/3 majority hhayi kulungile kodwa mina ngithi singamazimbabwens lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle vele sowumele lapha siphakameni singeneni emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamazimbabwens akusekho okunye sisakulindile la izanu p f sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amaphoyisa amayesibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala yethu sisilwela inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu asolabo mnangakho ngiyabonga mina
salubonani salubonani Studio 7 siyabonga izindaba ezinika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngomhlanhla ngiphuma eMbombeshwana esigabeni sakomagona okokuqala nizobingelela ubaba wami uChuma osazenze mithi ngidlala wami uberayit la okhona wathanda kakhulu ngidlala dalu ngicela uNkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa uPresident Chamisa sithi iphandi noChamisa khohlwenini noChabangu Chabangu ufanana nje nephepha iphepha ntiyazi ukuthi iphepha kungathi kumoya liya eMpumalanga liya le ungajiki eNtshonalanga liya lapha so lo wasimthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngabo abantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukukhipha iZanu PF ngoba uChamisa
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo legama lisabafanelanga lokuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani mvuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani unamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathanza le bholo uqathanza heyi madoda kithi usengezo Chabangu wena lo elimkhulumelayo ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandela usengeza uChabangu lusehluleka ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe izano PF la ifake eChabalala kithi ngithi eChabalala nasikaze sinasibuswe izano to ikhansela siyaqala ngentweni linakhaliphani mhlole lisenzelana lo usengeza uChabangu mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likhampeni nje iphatheni siselingeyenu ke ake likhampeni li-CCC nalo lihambe kubantu khona bona abantu bazolidla lamakhasi ukuthi libonte abantu balinyanye kanjani labantu baka Khalipan Phukeni lo sengezo chabanga.
Ngiyakubingelela msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi ngi fona ngifaka icomplain msakazi. Angina ndaba ke njenge public figure ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini okunye kabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso buka Chamisa abuhlale ngoba iproperty yephatha. Angikaze ngakhuluma uso buka Chamisa mina. Angikaze ngosuku oliyi-1. Ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezowenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nangu Phukeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso buka Chamisa. Angikaze nje langa eliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So uma befuna ukungigcona mina icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha. Lelo licala lami ngiyalivuma anytime lingangigweba ngakho konke elifuna ukugweba khona. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini, hayi angicabanga ukuthi kulungile lokho umsakazi. Kodwa ke hayi bengijo nje angisakhaleli mina ke sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabuse ngaleyo ndlela ngabalaleli. Mina ngesabi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engibukeka ngakhona. So hayi kodwa ngendlela esidegenerate ngayo nje abantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu. UNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe. Awaphile iminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi ke hayi siyabonga lobo bubi kuNkulunkulu. Kodwa mangizivuka mina esibukweni, angijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizanqikilana leNigeria kumdlalo wamasemifinals eAfrica Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi iIvory Coast izadlala le DRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le iza kubanzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kancube owestudio 7 uxoxa lomnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla sezifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo ebadinanyenabingefahlafahla uyananzelela ukuthi wonke wona lawa amaqembu omabili acabangani ayathikaza kumbe ayaxegaxeka but indifito bitem ukuzotshethu ukuthi ezinkulu zaphonda ziqala nje zingani ukuthi ziyaphutha ukuziphelela kuyeyiyephika kulesi sibanga sezinshifa seningi sezokuhle kakhulu abafana be-South Africa banginake qabe ngani bayatatalisa ngibona ngani ngomdlalo ozabe nzima kakhulu labathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziyeke sometime kumbe zibuyele ziyeke-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili kuya ngokuthi ngubani ozasithatha asebenzise amajoni.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulo yabe phandle amasapotana yikho sokuyifakela bekhona sebekusimo lesiyane esitho ukuthi sebehlangene baba imbumba lamasapotana ilize lonke nje linemba wabo lezi zizathu engikuchazela lanxa kungaba yibinanjani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufaina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kuzima kodwa njengoba sengilutshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufaina ngapha ku-South Africa le-Nigeria ha angeke ngatsho owakathi ngathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe le Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingayela ukuwina inayela ukufika kwe-final. Kutho ukuthi uzayina phakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnikithika lokuthi aphakamise inkefu nxa amahoko engafikamifinali nxa efike kwifinali hhayi ngenkalakata yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima ngibona kuzaba ifinali ezaqabulelwa ngathi mna ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it ngami ngiphile phize asiboni indlalo leyana yabo-3-0 4-0 eyamagoli amaningi hhayi mnandelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30.